abantu beZimbabwe ngoMay 2013 bavota kureferendum befaka isekelo sombuso esitsha inew constitution. Lo mbuso uthi wona ku section 276 isekelo sombuso leso ukuthi ama local authority u create into esithi devolution and then upha ama local authorities okungamadolobha lezabelo zemaphandleni amandla okuthi okwenzakala kulezo ndawo kube yibo abaphathayo. So uhulumende esithi central government kulezinto angafuzanga azenze ezenziwa yilocal authority like ukuphathwa kwamadolobha. Bese sibuya ke kulomthetho lwesithi Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama local authorities in urban centers. Lowo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni. Ukutshintshwa kwamabizo amadolobha kwenziwa ngama local kodwa yiwo alomlando, yiwo alamandla okuthi nxa kuthe kwenziwa idorobho kwakhiwa kwafakwa imigwaqo kwenziwa amasebhabhu abe yiwo azanika lawo masebhabhu nemigwaqo amabizo. Asonto eyenziwa nguhulumende le yenziwa ngama local authorities.
Amadolobho alelungelo bani lokuthi angaguqula khona?
Kufuze ukuthi ahambe emthethweni High Court ayetsha i-review application kwesule lokho ngoba kwenziwe kwemthethweni. I-cabinet vele kayilawo amandla okuthi yenze khona kwekwenzileyo.
Ye, okwamanje-ke sithathe ubaba uJoseph Juma webandla le-ZANU PF.
Mina ngibona ndaso isikhathi sokuthi sibe kusikhangelanayo lokuguqulana kwakwamabizo emigwaqo lani lani akuqakathekanga khona kwayo. Into eqakathekileyo kathesi yikuthi bona sikhangele mntu bona sizibhedlela sizazivuselela njani ekusileni hospital leyathi ikhona ngobaba unkomo sizayivula njani imigwaqo yona leyo sigcwele amaphodo zona lawa sizagqiba njani. Kulabanye abantu abasebenza lo president kodwa besengizinto bezenzile ekuceleni and unfortunately kubisela isinqumo lezizini kapresident emuva. Lokhu kufuna ukuthi esisobala sibili ukuthi indoda lana iyazama ngamandla onke igidimiye liyele kathesi ukhangela lapho every time angaphuma esithi uzama ukuyakhankasa ukuthi nadinga i-investment for iZimbabwe abantu basala bechaya lapha ngamapholisa. Uzwe ukuthi kanti why kusenzakala nxa ephumile kuphela nxa ekhona usuze ukuze ukuthi kwenzakeni. So kuhle kubonakavele kulaba abantu abasebenza kuhulumende abavele bejonge ukubuyisela into le emuva umeke asho into leyo ayisebenzi ayisucceed and most of them are civil servants. Esiphambanisa sisehluleka ukulungisa ilizwe lethu ngenxa yezinto zabe zibolileyo lapho kuzenza lepho ukujikela upresidenti emadangeni a-unnecessary.
Ye, siyakuza kakhulu-ke Golide. Silobaba umsomi umsomi mlilo
uhulumende kumbe ngithi umongameli ngapha eceleni lakithi ngapha ake emukele ikuhle izandla zakhe zisangcolile okuthi ngakwaqhuba inhlelo leziyana zokuxolelana ekwenzakalayo umbhuqazi lwana bona phela lokho kungakaqedwa lokhuyana. Kodwa kathesi nxa sokuthiwa sokufaka amabizo ezi-3 team lezi ambona ngathi akuqakathekanga. Okumele sibili kukhulunywe ngakho akwenziwa kukhangelewa into ezivele eziseceleni ezingasincedi ngalutho. So asizamele ukuthi uhulumende wethu kakhulu asincedise akhangele into ezihlupha abantu kakhulu ayekele lokho okunye uvele ungazuze kufike kusincede ngalutho kulokho kukhulunywa ngamabizo ukuthi i-street less sinebizo leli hhayi kanakuledi letafuleni.